Lumhlangano ngena zincitshile abalimi abaphatheka kwezokufuya phansi kwenhlanganiso ye-African Union isebenzelana le-European Union eHarare. Isiphathamandla sohlangothi lwe-Research and Specialist Services kujejalo zokulima kuhulumende eZimbabwe umnumzana Joseph Skosana uthi lumhlangano uqakatheke kakhulu ngoba unikeza ithuba lokuthuthukisa ulwazi kwezokufuya.
Kuhle ukuthi abalimi bahlangane babumbe amaqembu akhangele imhlobo ethize. Ngathi for example lapha sile mhlobo yenkomo etshiyeneyo, kule mashona, kule borane. So umhlangano lo ukubizelela abakhangele amathuli kakhulu. Layo African Union le ekhangele ngezifuyo izama ukuthi incedise amanye amazwe labo basungule kumbe baqalise inhlanganiso ezikhangele imhlobo ethize yezifuyo.
Othe kuqakathekile ukuba abalimi ikakhulu abemaphandleni bathuthukise ulwazi lwabo behlanganise lolwazi lwakulezi nsuku emsebenzini yabo befuya inkomo abazaziyo kulokugijimela imihlobo abangayaziyo engaba ingahambelani lendawo abahleli kizo.
Kumele sifunde ukuqakathekisa imihlobo yezifuyo zemvelo. Kuqakathekile lezi ngoba izifuyo lezi zadalwa ukuthi zigcinwe or zikhule endaweni zenezi ezikhona. Udubo nje singaba lalo kathesi ukuthi umuntu uyathula enkomo ufuna i-brahmin, but i-brahmin kayenzelwanga ukufuywa endaweni ezingelazulu. Kumele ube lamadlelo.
Abalimi kulomhlangano bakhuthazwe ukudinga ulwazi olugoqela lokusebenzisa uphawu lemichiso yakulezi nsuku ezenza ukuba kungabi lula ukuba iguqulwe ngamasela okufana leyo hlobo lwamathathu lensimbi zamachip. Umnumzana Shadrack Ncube osebenzela eMatopos Research Station uthi abalimi kakhulu emaphandleni kabaqinise ukufuya inkomo zomdeni abazaziyo ngoba kungabaphathisa.
Iningi lawo likuma-commercial farmers. Kungaba yinto enhle ukubona ama-breed wona la aqakathekile njengethuli sesiwabona le makhaya. Kusiba le ndawo ekhaya othi ma ngifuna inkunzi yethuli, ngifuna ithokazi lethuli, ngasuka ngiye khona ngilithole emakhaya. Singathembi kuma-commercial farmers. Ukuthi ama-farmer bazithenge kuma-commercial farms, hayi kunzima ngoba ziyadura izikhathi eziningi. Abantu laba bathengisa iinkomo zabo ngama-$3,000 inkunzi. La mathokazi esikhathini vela idlula $1,000.
UZulu ulakho ukuthola ulwazi ngendlela ezinhle njalo ezilula zokufuya ngazo eZimbabwe ikakhulu esibangeni sokucubungula ngokwezifuyo endaweni ezifana leGrasslands Research Station, eMakoholi Research Institute leMatopos Research Station phakathi kwezinye. Lumhlangano ungenwa zingcitshile abalimi abavela emazweni afana leUganda, Lesotho, Kenya, Nigeria, Ghana, The Gambia, Egypt leZimbabwe njalo uphela kusasa. Uhulumende weZimbabwe uphakathi kwemizamo yakhe yokuthuthukisa isibaya selizwe phansi kohlelo lwakhe olweCommand Agriculture Livestock ngokusekela abafuyi ngemithi yezifuyo. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.